lomhlangano oqokwe ngabenhlanganiso yezakhamizi e-Citizen Manifesto ubuthanisa abenhlanganiso ezitshiyeneyo bexoxisana ngendlela zokuqeda inhlupho ilizwe libhekane lazo. Umkhokeli wenhlanganiso yetajamu sasesijikile uMnumzana Promise Mkhwanazi uchasise ngokuqakatheka kokuphatheka kwezakhamizi kunhlelo zokakha ilizwe.
Nasibona ngani kuqakathekile ukuthi sibuthanise ama-citizens ngoba ama-citizens ama-shareholders eZimbabwe. So sizama ukuthi sibuthanise ama-citizens sixoxisane ngodubo olukhangelane lelizwe sibonisane njalo ukuthi singaqhubekela phambili njani nge-struggle ye-democracy nama-human rights lakho konke okubonayo kwenzakalayo eZimbabwe ngokuthi izindaba ze-economy ukuthi singazilungisisa njani.
Lokhu kugcizelwe ngunobhala jikelele wentsha ebandla le-MDC uMnumzana Usalo Siziwe.
Okuqakathekileyo ukuthi ngezikhathi ezizonke umhlaba wonke jikelele kungakabi le nguquko okwenzakalayo ukuthi abantu abava kunhlangothi ezijiyeneyo bayahlanganela bonke ukuze babonisane mayelana lento ezimbili engibona ngani yizo-ke ezizaphake-ke indlela ezahamba ngayo njengama-citizens. Eyokuqala yikubana-ke inhlupho ezilazo yiziphi njalo zihlangana phakathi zibe yini abangathi yona ngesilungu yi-national question okuyikho okuhlukuluza umuntu othengisayo, okuhlukuluza umfundisi, okuhlukuluza-ke ama-activist.
Umhlangano lo uqhutshwa ngesikhathi izisebenzi zikahulumente zikhuluma ngeholo lazo elingene lisiloba indleko zokuya emsebenzini. Okugcizelwe ngunobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bamaphandleni e-Amalgamated Law Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, uMnumzana Robson Shere.
From this platform, I really want to get solutions coming from the general citizens.
Ngifuna ukuthola impendulo evela kuzakhamizi ngoba kulezakhamizi ezivela kunhlangothi ezijiyeneyo eziqoqela abokholo, izisebenzi lokunye okunjalo. Sizaxoxisana ngendaba ezijiyeneyo ngoba okusibambanisayo yikuthi sonke sikhathazwa zinduleko ezikhona elizweni. Njalo kumele sixazulule indlela zokuthi siqede lezi ndubeni.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi zamakolishi yeZimbabwe National Students Union Zinaso uMnumzana Ashbert Madida uthi ukuqoka kwentengo yempahla elizweni sekubathwalise nzima njengezifundi.
Students, I think our levels are under threat. Students of a certain order.
Njengezifundi sibona ngani impilo zethu seziphakathi kwengozi. Lapho esihlala khona akumanga kuhle. Thina njengentsha akusenelisi ukuthenga loba yini. Ngakho-ke impilo zethu zisengozini. Uhulumende lo usehlulekile ukunikeza usizo.
Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Citizen Manifesto ubuthanisa abatsha labasakhulayo abavela enhlanganisweni ezijiyeneyo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare. You keep on bed.